Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani zolukandaba mthongazo omuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 28 Mpandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
kulendingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama. Kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu besokusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba omama amazwabo ekhanye ngangeni.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe.
Yakholwa sibonge uma sesibona investment yangkhona sesiwabona ama-factory angkhona ngeke sabonga okwakhathesi ngoba sizabonga ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ekabi khona okwakhathesi, okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona.
Abe inhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights abasungula uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje silomculi ophuma kwentuthuzi yathunqa kobulawayo uThulani Dube owaziwa ngokuthi nguToots hashtag. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Embikweni awethule lamhlanje kuphendukeni kwakhe eHarare evela emhlanganweni lo, uMnangagwa uthi unxuse iziphathamandla zamankampani amakhulu eMelika ukuthi zize eZimbabwe zize zibonela okwenzakalayo. Uthi uncedo lwamankampani la uhulumende wakhe uzawuvusa umnotho ume ngezinyawo. Wengeze wathi iqula lakhe belisamukelwa ngesihle kuyo yonke imihlangano ayenze labantu abachiyeneyo ngapha kweleMelika. Ngokunjalo uMnangagwa uthi kathandabuzi ukuthi leZimbabwe lile kusasa elikhazimulayo. Kodwa ingcweti kwezombusazi womnumzana Dumisani Nkomo uthi okwamanje umumo wezenotho uqhubeka usiba mubi.
Ngikhuluma nje khathesi kulamalayini awepetroli, izinto ziyakhwela kodwa kula muntu ophathisayo ukuthi uhamba njani. Bona zena uze umkhono umuntu ukhule kuhle kebe kuqakathekile ukubana sizame ukuthi sisebenze lama-foreign investors. Kodwa kuqakathekile njalo ukubana uhulumende laye akhulumisane lezi zakhamizi kumbe lezi zizalwane zaseZimbabwe ezikhonapha ngoba sibona ngazana uhulumende wakhathesi uchitha isikhathi esiningi ekhulumisana labomelika lamazachini kuhle sibili kodwa akachitha isikhathi esifana naye ekhulumisana labantu baseZimbabwe. Ngoba abantu beZimbabwe yibo abazabhenka imali yangakhona, yibo abazasebenzisa imali yangkhona, yibo akumele bebe lethemba kumkonomi waseZimbabwe. So into enhle sibili kodwa kuninga okumele kulungise kuseselezigwenxa eziningi sibili kodwa into enhle sibili ebukekayo kodwa izigwenxa ziningi kakhulu okwakhathesi.
Nxa esithi abatshali bezimali bayasuthiseka ngenguquko ayilethayo kwezenotho, ngenguquko ayilethayo kwezombusazwe, sesingabona yini babuNkomo betheleka eZimbabwe abatshali bezimali la?
Omnye umlandeli kaJesu wathi ngizakholwa ngabona amanxebe ezandleni. So lathi sizabona, sizakholwa, sibonge uma sesibona investment yangkhona, sesiwabona ama-factory angkhona. Ngeke sabonga wakhathesi ngoba sikabona ilutho. Sizabonga uma sesibona impumela yangakhona. Impumela ekabi khona okwakhathesi. Okukhona inkulumo kodwa impumela ekabi khona.
Uyathi ukubana kuqhakathekile ukuthi uhulumende kaMnangagwa akhulumisane lezizalwane zeZimbabwe. Yiziphi izizalwane zeZimbabwe lezi? Ngabe MDC kumbe nguZulu nje jikelele?
Izizalwane zeZimbabwe ngabantu bezanu-PF, ngabantu be-MDC, ngabantu bezaphu, ngabantu bakankosana moyo laba ngavotanga labo angithi izizalwane zaseZimbabwe. Singakhethi ukubana bavela kuliphi ibandla lombangazo.
Hallo ke ngumnumzana Dumisani Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu abeZimbabwe Lawyers for Human Rights bemanyene lezinye inhlanganiso ezisebenzelana loZulu basungule uhlelo lokuthuthukisa abesifazane oluthiwa Women Empowerment ngenjongo yokubatholisa ulwazi phezu kwamalungelo abo amunyethwe kusekelo sombuso welizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abezethelechara bathi lokhu kuza ngemva kokunazelela inhlupho abesifazane ababhekane lazo ezibangelwa yisimo esiselizweni kwezamasiko abensundu ezokholo kanye lemithetho yelizwe ephambana lesisekelo sombuso. Emhlanganweni lentathelizindaba owenzelwe emahofisini alenhlanganiso yezethelechara wokwethula uhlelo lwe-Women Empowerment obona ngokuqhutshwa kwalo unkosazana Priska Dube uthi bakubone kufanele basungule lolu hlelo oluzagqitshwa ngomnyaka ka-2021. Bathi bakwenza lokhu ngemva kokunanzelela ukuba abesifazane abalalo ulwazi olwaneleyo ngamalungelo abo okuvezwe luphenyo abalwenze kuma-wards ezigabeni ezintathu ezibalisa iMathebeleland South, Manicaland leMashingo.
Ama-district lawo esiwakhethileyo yi-Wonder Valley leMtasa in Manicaland, sibe lo ward 12, lo ward 22 eBikita kusemaShingo province, bese sithi leMathebeleland South eMsiza sibe lo ward 14, ward 16, 17 lo 18. Kule ndingeko ukuthi umuntu wonke oyisizalwane selizwe leZimbabwe ebekwazi ukuthi amalungelo oluntu ngamalungelo abomama. Kodwa ngenxa yesiko lethu uzathola ukuthi amanye amalungelo abe ngani ngabo baba kuphela. Lokhu bese kusenza ukuthi khona nxa sesikhangele ukuthuthuka kwezigaba omama amazwabo ekhanye ngangeni.
Ulandisa ngokubafuqileyo njengenhlanganiso unkosazana Dube ukusungula lolu hlelo.
Nxa sihlezi sikhuluma lapha ungahamba emaklinika ezibhedlela abantu abaphila legcikwane sebelolwazi lamandla okuthi engahamba esibhedlela ethole ukuthi amaphilisi akhe kawakho kumbe ehluleke ukwelatshwa bayakwazi ukuthi kumele ngiye complaina nga ngenxa ukuthi section 76 wesisekelo sombuso esithi ukuthi wonke umuntu ikakhulu lophila lalokho esikuthi chronic illness, HIV chronic illness, ulelungelo lokuthola uncedo lokwelatshwa ezibhedlela. Ngokufananayo imfundo esiyitholileyo kuyena leyana iproject US esibuya layo ngapha kubomama ukuthi labo nxa bengakhuliswa bebe lolwazi lokuthi amalungelo abomama ngamalungelo oluntu kuza ukuthi izinto eziphathelane labo lendingeko zabo okubahluphayo ezigabeni kulungisiswe. Izinto zokuhamba imimango emide bedinga amanzi, izinto zokuthi izikolo ziyaswelakala kumbe izinto zokuthi amaklinika akhatshana, izinto okumele zilungiswe zisukisela kibo phambi.
Abezethelechara bathi lukhangelelwe ukusabalala luye kwezinye iziqinti lezabelo lolu hlelo lokuthuthukiswa kwabesifazane ngokubafundisa kuqala ukuvikeleka kwabo phansi kwesisekelo sombuso, bazwisise ukuthi bangazihlomisa njani ekuzithuthukiseni ngokwabo. Baveze njalo ukuba lokhu akutsho ukuba bazotshiywa ngaphandle abesilisa lapho kuqhutshwa lolu hlelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
abaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma bahlangene eHarare lamhlanje benanza iviki labaphila lalesi simo emhlabeni jikelele bekhuthaza ukuba kuqiniswe ukusetshenziswa kwendlela abayizwisisayo ekukhulumisaneni e-sign language. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe eseHarare.
Inkulungwane zabaphila lesimo sokungezwa endlebeni okubenza behluleke ukukhuluma kuhle babuthana eHarare Gardens benanza iviki labaphila lalesi simo emhlabeni jikelele ele-International Deaf Day ngaphansi kwenhlanganiso e-Deaf Zimbabwe Trust. Unkosikazi Memory Kashuware osekela amalungelo abakhubazekileyo eselupane ngenyakatho elimandebeleni uthi lokhu kunikeza ithuba lokufundisana ke labantu abaphila lalesi simo besebenzisa indlela ezijeneyo ezigoqela amavidiyo.
Ta i-rap labo bebemangala ukuthi i-rap le umuntu ongubaba urechwa njani ngomuntu ongumama. Lokuthi rap imele iyereportwa whether ungubaba obanjwe ngumama kumbe umama obanjwe ngubaba kumbe umntwana obanjwe ngubani.
Unkosikazi Barbara Nyangayire, umqondisi wenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe Trust, ulandisa ngenkinga amalunga enhlanganiso yakhe adibana lazo.
Access to information is the major challenge that they face.
Ungafinyeleli imbiko yiyo inkinga enkulu ebhekana lezithulu. Yazi ukuba umbiko lolwazi luthuthukisa umuntu nxa ungelalo uhlangana loduko usiya ezibhedlela kumbe ufuna uncedo emapholiseni kwezemfundo lasemthethwandaba. Yiko sithi kayisetshenziswe i-sign language kiyo yonke indawo.
When you go to the hospital you are in trouble.
Ukashware uthi lokhu kuhle njalo i-sign language kayisetshenziswe kundawana zonke.
Kuqala abagogekileyo laba abangakhulumiyo abangezwayo endlebeni abesiba lama-difficulties bengaya e-therapy befike beswele umuntu otolikayo kufanane lemaklinikhi kufanane le-court. Kodwa kathesi sibona umpolisa laphana ezisayinela eyenza i-sign language. Laba beklinikhi bakhona laphana labo bayafunda.
Ingcitshi kwezenhlalakahle kaZulu zithe leZimbabwe ngelinye elingane lingcono kundaba zamalungelo abakhubazekileyo ezwekazi le-Afrika njalo linanza i-sign language njengezinye zendimi ezilitshumi lasithupha 16 ngokusemthethweni phansi kwesekelo sombuso welizwe. Amapholisa weZimbabwe Republic Police lawo abekhona kulumbuthano azisa njalo ukuba sebelabo abaze ukukhuluma nge-sign language enkambeni zabo bekhuthaza abakhubazekileyo ukuthi babike amacala abawenzelayo bekhululekile. Ziqhubekeze sithi elizweni elilesimo esikhulu sabantu abafundileyo njengeZimbabwe abantwana abaphila lesimo sokungezwa lokungakhulumi bagqiba izifundo zesecondary bengenelisi ukubala kuba ngalomntwana okugrade 4 njalo bebhekana lobunzima la kumasamu uqhathaniswa labantwana abangela lesi simo. Inani labantu abaphila lesi simo lifika kunkulungwane phose ezingama-20 19,000 eHarare kuphela elizweni lonke befika kunkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000. Ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Kuhlelo le-Live Talk lamhlanje sipha ithuba lina balaleli beStudio 7 ukuthi litsho imbono yenu ngomumo oselizweni okwamanje. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ngesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Jorge Ivanov weleMacedonia ukhuthaza abantu belizwe lakhe ukuthi bale ukuvota beguqula igama lalelo lizwe okufunwa ngabe Greece besithi lelo bizo nelesinye sezabelo zalo. abantu abayisikhombisa phakathi kwabalithumi emhlabeni jikelele babulawa imkhuhlane enhliziyo othukela lemihlobo ethiyeneyo yemvukuzane. Le impumela enhlolisiso yenziwe ngabenhlanganiso ye The Lancet abathi limkhuhlane ngaphandle kokuthatha imphefumulo eminingi idala indleko enkulu emazweni womhlaba elakho ukuqansa ifike kuma trillion ayisikhombisa ngomnyaka. Uhulumende usephe abaphathintambo bengajaza zonke ukuthi baphumele imithetho ama-bills ayethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa eyokuvuselela umnotho elizwe kungakedluli amalanga ngamachumi amathathu. Esethula imbiko yakhe ngomumo wesizwe i-State of the Nation Address, umongameli Mnangagwa wathi kumele abaphathintambo babumbe imithetho ephathelane lokuvuselela umnotho welizwe leminye ebalisa ukuhlonitshwa kwelungelo labantwana lokususa eminye imikhuba yesintu engahambelani lempilo yalezinsuku. Usomlomo edalela eParliament umnumzana Jacob Mudenda utshele iphephandaba le The Herald ukuthi abaphathintambo abazehluleka ukuphuma lama-bill bazabizwa ukuthi bayichasisela idalela eParliament ukuthi bayehlulwa yini. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi isikhathi abasiphiweyo abaphathintambo silutshwana kakhulu.
Ye ukukhuluma nje into enhle ukuthi umnumzana umnaka ukukhuluma ngakho kodwa ngazinandelele imithetho enxa isizela ngena ku-parliament iyabe ingamabhili kodwa ibhili yakhona kule-drafting department ku-Ministry of Justice ingazi ukuthi kulama-drafters amangaki ngoba kayisozi ikwanisa ukufika ku-parliament kungazange kube le i-public consultation uzulu engazange abuzwe ngakho. So angiboni mina ukuthi insuku ezingamakhuthiwa amathathu 30 days kungaba le-drafting kube le-public consultation izi ngena kuparliament ibhili yakhona sidibhethwa. Hayi, ngibona ngathi mina bazaphonga ukuthi sesizamile ukuthi asehlulekile.
Kungaba into engaphathisa yini ilizwe?
Ukukhona phela yenanti njengomuntu wade ewuhulumende okweminyaka eminingi uyazi ukuthi bekulobuvila phakathi. Angithi sacabanga laphana siqeda isekelo sombuso sithi khona ngu-2013 sasithi kule mithetho engu-215 efanele ilungisise umgadi wasalela nje wakhohlwa ngakho. Engibona ngathi yena umnangagwa uyazi ukuthi kuvele kwakulobuvila engathi abafaka umlilo ezinyaweni bayakwani ukuthi bengabantu abasebenzayo kodwa angiboni ukuthi kungaba kuyinto inyathelo elihle ukuthi nxa kulo mthetho fanele kuyenze usho ukuthi atat yena kakwenze nge-30 days ngoba ama-deliverables akhona into zakahulumende phela zithatha isikhathi.
Kodwa khona ukuthi labo ababe behlulekile bahambe bayochasisela idalela ephalamende ke ubona kulinyathelo elinjani?
Akusoze kwenzakale ngoba phela umphathintambo weministry umsebenzi wakhe yena ngokulungisisa imithetho nxa umthetho usukhona uyahamba ayechasisa edalela ephalamende asuzahambe nje aye ukuthi nehlulekile. So uswazi lolu aluthweleyo ye lunika umsebenzi uswazi kaheadmaster kodwa ambona ngathi engabi lesiphangiphangi ngoba bengazi baphangise umthetho wakhona uyaphuma ngamabo. So ngaye ubanike nje engce-90 days engahamba kuthi ngoba akula sizathi sokuthi abilobi abachanga uswazi asubantwana besikolo phela ngoba ama-department akhona maningi aqondane lezo mthetho.
Alo ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi ecubungula izombusazo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kwezemidlalo iqembu lengezi Platinum Stars lilethuba lokunqoba LAFC Platinum kumncintiswano wokuphakamisa isicoco seligue njengoba lizanqikilana lelebulawayo City okuyilo elijeke amanye engalaneni kuthi LAFC Platinum lizadlala lele Dynamos elilwisa ukubalekela ukugunyulwa kusigaba saphezulu. Okunenga sikuzweni kwintatheli izindaba ezemidlalo uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba seCasilaka Premier Soccer League ingena kuviki yamachuma amabili lathoba munomunye njalo imidlalo izaqala kusasa ngomgqibelo lapho amaqembu alwisa ukuphakamisa isicoco seliga athile FC Platinum kanye nelengezi Platinum Stars abhekane le midlalo engaguqula isimo sengalane. Iqembu lengezi Platinum Stars lona ihleze endaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lizavakatshela iqembu elijeke amanye engalaneni elebulawayo City kusasa enkundleni eBarber Fields. Kuthele FC Platinum lizemukela ele Dynamo senkundleni eMandava. Iqembu lengezi lizabe lithiye ukuba lithathe imiklomelo yonke yomithathu kuqembu leCity lona eliqhuba nzima kulonyaka, libe selithandazela ukuba ele Dynamo lona elilwisa ukungagunyulwa kusigaba saphezulu liphazamise ele FC Platinum. Iqembu leFC Platinum lihlezi phezu kwengalane lemiklomelo ngamashumi ayisithupha lambili, kuthi elengezi lemiklomelo ngamashumi ayisithupha. Kweminye imidlalo yangomgqibelo, iqembu leBlack Rhinos lizadibana lele Triangle, kuthi ele Harare City lizadlala lele Chicken Inn. Ngesonto iqembu leHighlanders lizavakatshela ele Cape United enkundleni eNational Sports Stadium. Njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu uthi sebelifihlele induku emqubeni iqembu leMagebhegebhe.
We know a lot about Caps.
Ngalesi sikhathi esikuso sesisazi okuningi mayelana neqembu leCapes United, njalo esiza kwenza ukuba siphume lamasu azakwenza ukuthi sibakhulele ngensonto.
Kweminye imidlalo yangesonto, iqembu leChapungu lizadlala leChapane Mine ngase-Ascot. Iqembu leRentals lizanqikelana leMtare City ngaseRufaro Stadium, kuthi elebulawayo Chiefs lizadibana leNiprut ngaseLuveve Stadium. Imidlalo izaqhubekela phambili ngomvulo lapho iqembu leYada elizemukela khona ele ZPC Kariba enkundleni yeRufaro. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Woza Friday. Kuhlelo Woza Friday liviki silomculi odabuka kwentuthu ziyathunqa kobulawayo uThulani Dube owazakala ngokuthi nguToots #touch. Asizweni okunengi exoxa lo Ezra Chisa Sibanda we Studio 7.
Baya besanda abahlabeleli kulezi nsuku kodudu ziyathunqa. UThutsi ngomunye walabo abadla amalangabi kulezi nsuku ngemiculo etshiyeneyo emitsha. Nangu ke uHashtag eqoqoda ebingelela abalaleli.
Ngizalwa kugodlwa eminyama komahlaba ithwale emahole ngikulele khona. Ngifunde eChazi primary leChazi secondary. And a part of my education ngafunda ngikhona lapha e-town lakobulawayo. Yiko lapho engakhulela khona partly. Ngasensiya kwe-HS primary lapho engaqedisa khona i-primary level yami le-secondary level yami.
Touch uyazibhalela ingoma zakhe abuye acule aphinde agide.
Ekubhaleni kwami izingoma lapha nxa ngibhala izingoma angibhali ngeHighlander yodwa, ngibhala nje ngento ezihlukeneyo andikulezinye njalo enyabe ngizihlabela ukuthi kubuya sengani liphupho nje nxa ukuthi iphupho langkhona lifika inyabe sengelami sengi ngihle ngivule ngirekhode iphupho langkhona kufoni yami.
Hello, Woza Friday, silo Toots #, umfana welobhengula kwaBulawayo. Ukhanya usebenza labantu abaningi.
Ngisebenze labantu abachiyene okumangalisayo kodwa okumqoka ukuthi ongu-producer wami nguJoe Maseko, labanye abasupporters awe Highlanders abalisela uPre 14 ngengahlabela layo ingoma ethi kayikhale.
Yeah.
ngazo sebenza lo Sathuli, elinye njalo futhi supporter le Highlander lo Lloyd Spanda, okubizwa kuthiwa ngupasi. Ngahlabela lo Precious Dube oyiperforma ku Hashtag Entertainment, iqembu endilawulayo, and ngisebenze njalo le platform one, lapho sike sahlabela khona ingoma yabayinye nje.
Aswelakali emdlalweni yenguqu yeboso ngoba engumsekeli wayo omkhulu. Kuningi okwenziwa ngumfana kaDube ngaphandle kokucula.
Ngiphathekile entweni ezihlukeneyo, including being an accounts clerk and at the same time acting, and at the same time ngase ngidlala ibhora, ngidlalela ama juniors the Highlanders, and itimu le ngayithanda kakhulu okumangalisa kokuthi lapho engalinyazwa khona ngehluleka ukuthi ngiqhubeke phambili ngomdlalo. Angizange ngilahle itimu, ngaqhubeka ngiyisapota, and manje ngitshengisa ukuyisapota kwami kakhulu ngokuthi ngibe ngihlabela ingoma ezivusa idlabuzane.
Uzwa ke zona ziyabuya ingoma zakho. Kukhona upheka yini okwamanje wethu lana?
Nyaka ungakapheli sizabe sesikhiphile i-Two Tire album. Iyaphuma ilama CD angu-2 i-album esiyenza manje, ongangukuthi abantu balungele ukukholisiswa ngoba ezinye zangkhona ingoma already sesizithumezile ebantwini ukuthi abantu babe befamiliarize lazo, because uma senza i-launch sizenza into ezabankulu ezayenza ukuthi abantu bajabule. Yimi uthutse we-hashtag umfana wokugodla umnyama kamahlaba ithwala.
Ngutholani Dube, bambiza Toots hashtag. Utholakala kontonga zwelene, kontuthi ziyathunqa, omfazi ushaya indoda emagumeni eskies. Wabulawe phela, nguye umhlabeleli esilaye kuleli viki, Studio 7, kuhlelo Woza, Woza, Woza Friday. Ikabramu geza Jesus Bana, ngithi libele mpela sonde lithukela. Bye bye.
Sibonge ke uEzra Jesus Banda lapho obexoxa ke lo Toots hashtag umhlabeleli ovela kobulawayo ebesigqibela uhlelo kodwa singakehlukani esikhangele ebezikhokhela. Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abatshali bemali ahlangane labo eMelika ngesikhathi esemhlanganweni we-United Nations General Assembly baveze ukujabula okukhulu ngomumo weZimbabwe. Igama nguChris Gande, asidibaneni ngeviki ezayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusuka 7 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chekubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yinawu.
Lilani.
Murala zvakanaka muri yeZimbabwe.